sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 15 Mpandula 2023. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngiyaxolisa ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti.
Akula muntu obamba umuntu ngentamo ukuthi wena oba ngu-chairman walokhu oba ngumeya wokonke.
Kodwa enye inkokheli yaleli bandla kobulawayo icothoza umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa imethesa icala lokukhethela amakhansila umeya lenye inkokheli kamanisipala.
Kungabe ekwenzile lamhlanje ukuthi baqoqana njengemhlobo yakhona ngale eMpumalanga, batshintsha amalisti, bangena ePhalamende, abanye baya eSenate, abanye bangena kuma-PR listi.
Abaqeqeshi bezempilakahle kulihlangothi ezehlukeneyo zikahulumende bebebuthene eVictoria Falls kusukela ngomvulo, lapho abaveze ukuba amapholisa lamasotsha lawo asephatheka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezinto ezingu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose 2 abantu in that street.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomiti. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukhuthaze amalunga ebandla ikakhulu inkokheli ukuthi ingachayi imfihlo zebandla emphakathini kulandela amazwi alo owayengunobhala obona ngokukhanga abalandeli umnumzana Sengezo Chabangu okufaka sobala ukuthi uyasola uChamisa ngokhetho lwakobulawayo. Ngesizwe amazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zimkhize zimkhelele, batsho njalo abadala. Kumangalisa abantu abaningi ukuthi ubaba uChabangu uziphi isikhundla ku-CCC. Akula muntu olesikhundla bokwamanje. Lokho esiyimovement sisabumba. Uthanda ukuziphi isikhundla ukukhuluma laye ngani kasazazi umuntu omdala ezephuma emoyeni ethethisa ephonga ukukhuluma izinto ongazange ezibambe. Ubaba uChabangu uvela khatshana ngepolitics. Into emphicayo ikuthi gabuzi, gazi, gakwazi na ukuthi amabandla wonke uma eseparlamenti enza i-caucus. Gakwazi na ukuthi ama-members eparlamenti noma ngama-councillors akhethwa iparty. Iparty umisisi ebantwini bacelela abantu sebebakhetha. Uma sebeqalisa umsebenzi bayahlala. Bengafanani lenkomo zamahlanga, bayahlala benze okuthiwa yi-caucus, belabathungameli bebona ukuthi wena ucijele ukwenza umsebenzi lo ngenxa yama-skills akho mbe ngemfundo yakho. Kungenzani ukuthatha umuntu ongazi ngitsho lezenotho eze-economy umenze ebe ngu-treasurer noma ebe ngu-minister we-economic Finance and Economic Development. Uthatha umuntu umenze ukuba ngu-secretary yena engazi ukubhala. Yikho konke lokhu kutshengisa ukuthi laba bantu abanje yothwa ngama malcontents bangaliwa ngabantu noma bengayekeli ukukhethwa bayazonda baze bakhuphe insiba zokuphapha noma inyawo njengentete angazi ukuthi uzakhuluma sethethisa upresident kupublic uma eyisiphathamandla phela ule mvumo okufika emhlanganweni efike kuchaye kwenzakale ukuthi konke okubi kulungiswe. Manje yena ikwente zimkhize zimkhelele kuthe izano sixotshe ama 12 MPs wakobulawayo waphuma futhi eXamasa wakhuluma okuningi engazizweli sokukhanya ngani ngupresident ophambanisileyo kodwa i-court i-supreme court yafika yananzelela ukuthi hatshi bo ngabantu besifaza bezano abenze lokhu kabuyanga ukuzaxolisa okwakhe yikuhlola mahlabe zulu umuntu omdala noma umuntu oleposition kaXamasi nje phongusola to the gallery uyahamba emhlanganweni efika exoxeni utshengisa ukuthi ngala sikhundlo laso ngafika khona ethi hayi bakwethu ingubo entsha ithukelwa ngaphi ebandla thanda nje ukuthabisa abantu ekhulume ukukhulumayo engakhuluma sebhodla hathi bo babajabanga umhlangano umungu wakho uyahamba utshayela ifoni wenza appointment uyekhuluma lo president noma ubuye kwi-information sikhulume lawe sikutshele ukuthi hayi kule caucus akula muntu obamba umuntu ngentamo ukuthi wena oba ngu-chairman walokhu oba ngumeya wokonke.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sibuye saxoxa lo mnumzana Chabangu ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ngiyabonga Chris kulusizi ukuthi umafa lamhlanje useza aqalisa ukusi lecture ngomzabalazo aqalisa ukusifundisa ngendlela okumele abantu beMathebeleland bahlangane njalo baxoxisane bakhethe inkokheli zabo. Akahloniphi engumuntu omdala ulenhlanhla eyokuthi usuka khona leMashonaland abuye lapha azothatha izikhundla zabantwana bakamzilikazi loMachobane athathe aye parliament athi nxa esethethe imali yakhona eParliament ukuthi iphenduke back izodeveloper isizwe sikamthwakazi ayihambise lapha azalwa khona. Ucabanga ukuthi kasikuboni konke lokho njalo ucabanga ukuthi ukubusa ikugada amaNdebele ngoba amaNdebele bayiziphofu bayizithutha kakusuke kwenzakale kungabe ekwenzile lamhlanje ukuthi baqoqana njengemhlobo yakhona ngale eMpumalanga batshintsha amalisti bangena ePhalamende abanye baya eSenethi abanye bangena kuma-PR listi kodwa ilanga lizathi lingakatshoni bazazibuza ukuthi kuyabe sokuvelela kukhona okuza kwenzakala iphathi le kayisiyo yomuntu iphathi le ngeyama citizens saqalisa umzabalazo lo ngo-1999 akula muntu ozelwe kathesi wajoyina iphathi silokhe silandela ama footsteps indlela lapha ubaba uTsvangirai lo baba uGibson Sibanda abasichiya khona abacanda khona besifundisa ipolitics ukuthi izanu iyaloya lalamhlanje silokhe simi khona bangaze babona ukuthi abantu beMathebeleland nxa bevota bavotela ini individual abantu bemathebelelende nxa bevota kabavoteli muntu bavotela iparty and nxa abantu bemathebelelende bevota bavota lokho okuthiwa yiprostate protest vote ngani ngoba abafuni into okuthiwa yizano abafuni into ebakhumbuza umbhuqazwe so bangaze babona ukuthi nxa lamhlanje bengena ezikhundleni bathi abantu bemathebeleleni bayabathanda anything kumbe yinyoni ezabuya ifike ithi yakhiphe izano abantu bemathebeleleni they will support it sifuna ukuthi nxa le iTriple C ukuthi yiyo inyamazana eqinisekileyo njalo yiyo inyamazana elesibindi sokukhipheni izano abantu bemathebeleleni will support it.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu oyingunobhala obonango kukhanga abalandeli bebandla kubandla lesisic. Kusenjalo ibandla lesisic linxusa abalandeli ukuthi baye ngobuningi emthethwandaba weWestern Commonwealth kobulawayo lamhlanje ngo-first 8 ekuseni. Lapho kuza kuba kuthoniswa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Seziba oyetheswa icala lokuphehla uDlame. Ukuthi eHarare leli bandla linxusa abalandeli balo ukuthi baye emthethwandaba kamanje lapho okuza kuba kuthoniswa owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya walelo dolobho unkosazana Khudzai Kadzombe ovalelwe wabotshelwa icala elifanayo. Leli inkokheli yaleli bandla ithi ukubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla leli kukhomba ukubana ibandla lezanu PF lifuna nje ukuvala ukuthi lanqotshwa kukhetho. Abaqeqetshi bezempila kahle kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende bebebuthene edolobheni leVictoria Falls kusukela ngomvulo lapho abaveze ukuba amapholisa lamasotsha lawo asephatheka ekusetshenzisweni kwezidakamizwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uNokuthaba Dlamini esedolobheni leVictoria Falls.
Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapholisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu weManyame eBus Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare umqondisi omkhulu kulwezempila kahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athese liqonge kakhulu.
What is happening out there is we live with our brothers and sisters who are abusing these substances. When we become tired of them, we abuse systems and they end up in there.
Owenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje eChikurubi ithwele abedlula 500 yona ifuze ingedluli inani le 150 asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwe kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa yena othe udlakela solubhahile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzagwa kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempila kahle kuCouncil yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigcilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose esitaradini esilezindlu ezingu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose to abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganisomba nje o-Christmas ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Edmore Nganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umanyano wezokholo oweZimbabwe Council of Churches usukhuthaze inkokheli yezombusazwe ukuthi iqhubekele phambili ngokwakha ilizwe yekelane lokubambelela kukhetho selwedluleyo. Iphephandaba leChronicle liludaba lokuthi lamuhla lilanga lokuzalwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa osenelise iminyaka engamachumi ayithoba minombili lanye 81 years. Okwamanje kesizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Ngezimali uhulumende lo ngenileyo kakuyekele ukubopha abantu ekhiphela abojobsikhala ababotshwayo ebakhiphela abo besebenzi bebele abantu ababo njengoba abanye abafuna ukusebenzela abantu ababo njebewinile kathi besabani ukwenza ukuthi abantu behambe kahle emhlabeni loko ehlukumeza abantu egwaza abantu abanye behlatshwe injection. Cela uhulumende ke ezame ukuyenza into le ngqondo ebonakalayo. Ndimtshele uhulumende kathi waye lingamtsheli into esizikhulumayo. Funa uhulumende ezwakale ukuthi uyenzani. Sifuna ukuthi sibuze sizosebenza ekhaya ngenxa yakhe siswele izimali evuselele imali ikhiphela bolokuzona osiphathele nasibafuni yibo abathatha izimali emabhenki besiyafaka ezindlini. Siyacela loku ntoesikufuna ukutshela ndizwisisa into zenisilibiyelisa lonke njengoba lisize lingafuna ukukhuluma iindaba zecela sikhulunye lathi siyabona ukuthi sizwakale ukuthi siyakhuluma sinezimali ezavalwayo sineenizi zalokuzwayo zonke siyazifuna sikhulunye funa size sivuseleni indaba yegugurawuni na siyabona.
Studio 7 salibonani lonke abasakazi bethu abahle kengilibingelele lonke sengilibingelele lonke onke lokho saqina nami before ama election. Ngukhulu kaNkunzi, ngukhulu kaNkunzi lo okhulumayo. Mina sengimangaliswa yini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi ngangisizwa lamadoda athuka ibandla leTriple C bona besithi bangebe Triple C. Nga ngithi ngiyalandela kahle. Bona abantu bakade bethenywe ifazi kuba ngama double candidate. Namhlanje kika liyabafonela futhi liba interview elina asibazi thina la bantu izikhulumi zethu maybe lizifonele silo Steven Shirukoza ngale kobulawayo esimaziye yithi spokesperson sethu silabo ostaleo silabo fazayo lina lisapotana lama double candidate laba bathengwayo ifazi ukuthi badisturbe i-Triple C laba selingani selilokungidanisa Studio 7 asikisikhiphe ngisithanda ngaphandle kwe-Studio 7 kodwa indlela lana selingani selilandela ifazi ngakhona iyangidanisa. Ngiyabonga ngikhulu kaNkunzi lo
basakazi we-Studio 7 basakazi we-Studio 7 ninjani lonke. Ngiyalibulisa ngilapha endaweni yase-South Africa. Mina ngithanda ukukhalaza ngendawo yaseZimbabwe. IZimbabwe heyi ilizwe lakithi laphenduka laba lilizwe elisixotshayo emakhaya esidabuka khona namanje akulungi. Nabo ukuthi bebambisane nesadiki ube iyasinceda ukubana ilizwe incedise ilizwe lilunge kodwa nayo angiboni umbono wayo isadiki ukuthi nayo mhlawumbe ilandela izinhlelo zayo kodwa ke hayi lizwe lelani ukuthi lilunge kusekudeni kusekudeni kakhulu siyodubeka kuze kube nini kodwa inkinga yalaphana elizwe lakithi yiZANU PF iZANU PF yathatha umbuso wayo ngo-1980 sisafunda saze saya saqeda namhlanje thina sinama 42 years lokho kungumbuso omunye njalo ongenakutshintsha obonisa ukuthi ugqilaza abantu size sibaleke siphume siyephephela ezizweni ingasizweli nayo ukuthi ivule amathuba omsebenzi namanje siphelela ezizweni ngendaba yayo from 1980 kuzofika usuku lwanamhlanje siyibantu singabantu abagqilazekileyo siphila ezizweni nathi sikufisa ukuba nasibuyele ekhaya amakhampani evulwe imisebenzi ibe khona inkinga yeZANU PF angazi ukuthi iyaziphele sokunjani kumbe izophela kumbe ngeke iziphele kodwa okwayo ngathi kwaziwa nguNkulunkulu iZANU PF ngoba sesikhathele nathi ukuphila ezizweni siziphephele kodwa nathi sinelizwe elifana nelizwe elilaseZimbabwe
Studio 7 ninjani basakaza abahle hayi sibonga izindaba ezile qiniso elisethulela zona imihla ngamalanga ngezwe lakithi nombuzo enilawo lana ngento eziwa iZANU PF ukuthi every time kuhleli kubotshwa amalunga ama-opposition party yiwaphula umthetho sho ukuthi iZANU PF akeke umuntu ophula umthetho lapha bakhe bashaya usisi u-Anastasia Ndlovu laba kobulawayo bebhekiwe live ividiyo yabo iphuma laphana wayomangala epolice station akekho ngitsho yedwa obotshiweyo labantu abawuphula umthetho sho ukuthi abantu abaphula umthetho ngabe-CCC nabe-MRP iZANU PF bonke nje ba-100% akeke ophula umthetho ngoba ngikhumbuli ngizwa kuthiwa kulo muntu weZANU PF obotshiweyo lasensiza laphana bakhe batshaya abantu abanye balathwa bawajika esibhedlela le azange kwabotshwa muntu abantu ababotshwayo nje bethethwa amacala ngeke ngabe-CCC or-MRP so hayi igovernment yethu le yacindezela ama-opposition ngcono vele bethi hayi indaba yama-opposition parties ayikho nje ezweni kwaphela ngoba bayacindezela ayikho yonke le nto abayenzayo ukuthi kuthiwa heyi kumotsha be-CCC kumotsha be-MRP abezanu if bamotsha everyday bebhekiwe live but akekho noyedwa engikhumbulayo kuthiwa yethiswa icala umbuso wethu unocindezelo mpela olocindezelo
linjani emsakazweni we-Studio 7 hayi nayaphika linjani ngabalaleli bonke yenithi lo baba u-Witness Dube ya umuntu wamloyayo wafa ngawo yaphila kade yazizwela isitandari senkosi ungathi engakhuluma ngezanu ufaka nomuntu ohlanza amahlanzo abuyelayo wahle mina vele izanu kimi inqambo umuntu ogqoke isikipa sangikhona kuthi ngihle ngitshokoze xa vele ngimbona umuntu ngihle ngitshilo lo baba uDube umuntu ongaphelelanga oloyiweyo angeke ancoma izanu ngento embi kangako abayenzayo sikhangele ukhulumani kwena akwaziyo lo kathesi beku-opposition segijimile dukuduku sesiya ngale kuzanu xa isithi ilizwe lakho abanye ngazibali iyeka liyakho abanye ngazibali nothi mna ngafuna ngagoma ezambia kahambeki bezambia eyakhe ilizwe aziwayikho kathesi ekugcwayisa abantu abakhe
Studio 7 hayi siyabonga kulesilethela indaba ezimqoka ezimnani hhayi lami lapha ngivumelani layo lo uchamisa lo ukhamisa lo hhayi ukuthi lapho kobulawayo sefuna ukusilethela abantu eharale khona labangakazi lutho la kusho ukuthi phela nxa ngaba nguprezidenti ibulawayo usefuna ifanele emtare ngale kungcole kugcwala amaswethi thina lapho ibulawayo ihlanzeke kangaka hhayi lapha sifuna umeya wala lapho sebhayeza vele nesithema akula muntu ongamvotela sabantu sebembona futhi kusho ukuthi layo idoti thina sesifuna kuphela ichange ukuthi iveni iZANU PF iyafaka ama-leaders anakanela abantu ye kube le mali esebenzayo la ma-industry ungabe ngama-change yikho esikufunayo and angeke umuntu abe worried izimthini esisebatsha ukuthi umuntu abuze ukuthi upresident mbani who is president angeke ubone umuntu obuza njalo ilizwe lelingaba le mali vele upresident sengahlala even 100 years as long kule mali i-industry isebenza awukade uyabubuzelana lo uchamisa kahambe kachana la engasilethela abantu bakhe aralele sefuna ukuthi ibulawa yingcole hayi vele akusela umuntu ozaphinda amvoteni vele umnanga kwengamniki ukuma ngolokhu vele uzaka asoza thole shit uzaze kufa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
uma sikhangela umthelela wokuguquka komkhathi phakathi kwamazwe omhlaba angamachumi amabili athinteke kakhulu alichumi lasikhombisa awo 17 asizwekazi le-Afrika Kucho isikhonzi semelika esibona ngezomkhathi umnumzana John Kerry ekhuluma emhlanganweni we-Africa Climate Summit 2023 oqhutshelwe eNairobi kwele Kenya. UKerry uthe udubo lolu esibhekane lalo ludalwa yithi abantu ludaba olumayelana ngokungcoliswa kwemvelo. Ngempela i-Afrika ihlaselwe kakhulu ngomonakalo wokuguquka komkhathi okudalwa yikusetshenziswa kwamafutha agejwa phansi, ama-fossil fuels. Amazwe angamachumi amabili 20 yiwo adala intuthu engcolisa umkhathi engena kusilinganiso samachumi ayisishiyangalombili ekhulwini 80%, kusho umnumzana Kerry. Kubalulekile ke ukuthi amazwe wonke angamachumi amabili la athathe amanyathelo ukuze alandele umhlahlandlela wokulwisana lalolu dubo owe Paris Agreement. Nxa ukulingana kubalulekile, kusho ukuthi lapho kusiba lotshintsho, umuntu wonke kumele athole izithelo zalolo tshintsho. Okwamanje, kusobala ukuthi akula nguquko ekhona. Ngeke sikhulume ngotshintsho oluphatha umuntu wonke ngokulingeneyo, ngoba kwabanye abantu akula ngitsho inguquko. Abanye babhekane lenkalakatha yezikwelete eziphazamisa inhlelo zamanye amazwe. Ukulandela isimo esikhona kuyisihluthunelo sokusinda. Kuzo zonke izinsuku ezilitshumi lasishiyangalombili 18, siba lombuthano okhangela ukuguquka komkhathi endaweni ethile yomhlaba obiza i-$1 billion. Ngakho inguquko ibalulekile, kutsho umnumzana Kerry. Umongameli Biden usesungule uhlelo olubizwa ngokuthi Prepare, okutsho ukuthi President's Emergency Program for Adaptation. Futhi usekuchilo ukuthi sizimisele ukuncedisa abantu abayingxenye ye-billion abasemazweni asathuthukayo, ikakhulu ase-Afrika, ukuze bakhone ukumelana lomthelela walinkemenkeme. Umnumzana Kerry wazise ukuthi elemelika liza kupha uhlelo lwe-African Adaptation Initiative for the Food Security Accelerator imali engangezigidi zamadola ezingamachumi amabili, $20 million, ezasetshenziswa ukuthuthukisa amabhizimusi ezokulima. Enye imali eyizigidi ezilichumi, $20 million, iza kuya kuhlelo lweClimate Resilient Adaptation Finance and Technology Transfer Facility, ezasetshenziswa ukuthuthukisa imitshina yakulezi nsuku ephathelane lokulondoloza ukudla ngokukuqandisa. Sifunda ukuthi inguquko ilondoloza impilo, idala imisebenzi, futhi ngokusobala nje kungumqondo omdala nje ojwayelekileyo. Imigwaqo lamabholoho akhiwa kathesi angaletha inguquko nxa eyabe elokhe ekhona kusasa. Izwekazi le-Afrika yilo elihlaselwe kakhulu ngomthelela wokuguquka komkhathi, kutsho uKerry. Kubalulekile ukuthi ilizwe ngelizwe liphakame lincedise amanye amazwe, ikakhulu lawo ase-Afrika, ukuze enelise ukumelana lokuguquka komkhathi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukufuthelana ebandleni le-CCC kuqhubekela phambili kobulawayo kulandela indlela okwakhethwa ngayo umeya lomsekeli wakhe. Kodwa enye inkokheli yebandla le-CCC kobulawayo ichothoza umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa imethesa umlandu wokukhethela amakhansila umeya lenye inkokheli kamanisipala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande, ngilifisela impela sonto elokuthula. Asidibaneni njalo ngevikezayo ekuseni ngomvulo. Kodwa ke silazo ezinye indaba ngo 7:30 nsuku zonke.